Emhlanganweni oqhutshelwe ehoteleni yeHoliday Inn koBulawayo iCommission yeZimbabwe Gender Commission, omama baphume ngamazwi atshiyeneyo phezu kwezihlalo ezibekelwa abesifazana edale lePhalamende. Abanye ngabafuna ukuthi lolu hlelo luqhubekele phambili ludlule isikhathi esavele sabekwa esika-2023. Abanye njalo besithi kungangcono kufakwe umthetho othi umuntu angangena kangaki ngalolu hlelo edale lePhalamende. UDokotela Thokozani Khuphe obekhona kulomhlangano uthi bakhangelele ukuthi abantu abangena ngohlelo lolu kumele bengaveli emabandleni.
Ukuthi sifuna ukuthi kube le-proportional representation. Kule proportional representation le esilayo okwamanje elabomama abangu-60 abahambe ephalamenti kodwa besuka kuma-political parties. Thina sithi kathesi esiwukhangelele yukuthi sifuna ukuthi omama laba bebe nabomama abavela kuma-provinces bevela kwingatsha ezijikeneyo bavotele nabomama kuma-provinces.
UNkosazana Priscilla Misia Irambwe Mushonga uthi umthetho lo lanxa kuthiwa uqhubeke kumele uguqulwe ukuze abesifazana ngokwabo bavotelane andubana kuqhutshekelwe phambili.
Kuningi okubele kwenzakala isikhathi asiyanelanga ngoba siyakubona nje kona sisixoxa khathesi ukuthi akukho omama abaningi abakwanisileyo ukungena kodwa manxa bezangena yikho sithe khona nxa siyi-extenda kumele siyi-extende kodwa sijintshiwe ukusebenza kwayo. Singayi-extenda ilokhu isenza khona kufanele bikuyenza akusebenzi ngoba kuzangena kona laba abantu abaku-positions of power kuma-political parties abo and they are not going to be representing women so it will be useless.
UMnumzana Themba Mlisa uthi iPhalamende ivele ilabantu abaningi njalo amabandla awakhethi abantu abafaneleyo kodwa amabandla akhetha ngokuthi abanye sebesele phandle.
I think we are open there kuthi Parliament yebo yakakhulisa ine 350.
Ngibona ukuthi udabula khona ngolokuthi iParliament yethu ikhule kakhulu ilabantu abangu 350. Engikukhulumayo ukuthi omama laba bakhethwayo amabandla amaningi akhethe omama ukuthi ezomela omama kumbe ilizwe ngoba singakhala njalo indaba yokufunda iqakathekile kakhulu ngoba kungumsebenzi wepharty ukuthi ikhethe umuntu omkhethileyo ngaleso sikhathi ngoba kavotelwa. Inxa sifuna ukuthi senze lokhu ukuthi sinike omama amathuba okuthi benikele abantu asithi abangu-60 kulo-210 bephiwe omama njalo omama bezikhethele bame ngaphi kulokuthi sesoke siphethe sifaka omama kuphela sithi bazasala emuva
nde wakawanda wanovota saka siye singavotelani.
Uhlelo lwe-proportional representation lufika komlindi yacina ngomnyaka ka-2023 ngakho kuyabe kungumthwalo wedale lephalamende yakhathesi ukuthi iguqule umthetho ukuthi iwudlulisele phambili. Baningi abesifazane abathole amathuba okungena ePhalamende ngalendlela kodwa uZulu ukhalaza ngokuthi abanye babo abafanelanga babe lapho ngezizathu zokuthi abakhanyi ukumela kwabo indingeko zabesifazana. Abanye njalo ngabathi nxa umthetho uguqulwa kumele kubekwe omunye owokuthi umuntu ungena kanye kumbe kabili kuphela kulokuthi bahlale bephiwa leli thuba lanxa kungakhanyi abakwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngingobathabile Masuku.